Besile qembu sikhokhelwa i-Crisis Coalition labanye abenhlanganiso ezizimele zodla abenango kuhlangana lo hulumende owenamibia upresident wenamibia yena enguchelimana owe-SADC besimcebisa ngomumo seZimbabwe esibona thina ukuthi ngendlela indaba yomnotho eyaphansi kungayenza ukuthi izizwala zeZimbabwe ziphume futhi lizwe zingene emazweni asemaceleni okungayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka njalo kulawo mazwe. Ngakho thina besimcela sikhuthaza ukuthi i-SADC ikhangele indaba yeZimbabwe ngelihlo lokuthi incedise ukuthi ilizwe liphakame. Njalo besikhuluma laye ngokuthi kuyadingakala ukuba i-SADC iqhwebe abafowabo abaseZimbabwe, inkokheli zethu, ukuthi ziqalise ukukhulumisana ngoba nxa bengasoze bekhulumisane asibona ukuthi kuzaba le ndlela okungalungiseka khona udaba lweZimbabwe. Siyakwazi siqede ukhetho, abakhokheli bama-political parties lokhu besilwa ngendaba yokhetho. Ngakho thina besikhuthaza ukuthi ngabe kuyaphela kube le ndlela yokukhulumisana ukwenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Utheni kodwa likhuluma laye umongameli wawele Namibia?
Usemukele kakuhle ngenxa yokuthi enanzelela laye ukuthi i-SADC iyavumela ukuthi izizalwa ezamazwe ayehlukene ezikhulumisane laye njengochelimani. Uthokozile kakhulu ukusibona njalo wasesithi yena kuyamela ukuthi sikhulumisane thina le nkokheli zethu eseZimbabwe. Kodwa kwesibili wananzelela laye ukuthi lindaba yomnotho ingaba indaba engahlupha lamanye amazwe labo abangabomakhelwane beZimbabwe. Ngakho laye ukhane kuyindaba ade iqakathekise ukuthi kumele ilungisiswe masinya. Njalo wasesikhuthaza ukuba siqhubekele phambili silokhu sikhulumisana lamanye amazwe agqiqelane layo iZimbabwe ukwenzela ukuthi lindaba ibanjwe ngumuntu wonke.
Sizwile njalo ukuthi liyathi lisuka khonapho-ke kwesikhatshana lizakwethekelela amazwe anjenge iBotswana, iSouth Africa, le-Angola namanye atshiyeneyo. Likhuluma ngodaba olufanayo kodwa libona zani bazalamukela njani njengoba ibandla leZANU-PF lidlelana kakhulu lamazwe la?
Sithe siqeda ukukhuluma la sananzelela ukuthi i-SADC yona ngokwayo isisiba le nkokheli ezicabanga ngendlela ehlukeneyo. Ngenxa yokuthi thina sibuya kibo sithi indaba yethu yeZimbabwe sicela ukuthi sincedisane neningi sikhulumisana labo ngohlangothi lokuthi asithi ukuthi belo leZimbabwe kumbe bechothoze iZimbabwe kodwa sithi kibo ngabe lindaba iyakhangelwa ngelihlo lokuthi indaba yomuntu wonke okuregion. Ngibona ngani singayilanda ngaleyo ndlela. Inkokheli ezeregion zizasamukela ngoba labo bayabe bona ukuthi sifuna ukuyakha ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele liye phambili. Ngoba nxa sinanzelele iZimbabwe yiyo eyayisiba yilizwe lapho abantu ababeya bezofunda khona, abantu ababeya bezosebenza khona. Ngakho wonke umuntu ufuna ukuyibona iZimbabwe isivukile njalo.
Ye, so-ke kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngizwa kuthiwa likhumela ngokuthi kuyafunakala ukuthi kube labantu abatsha abangathatha izikhundla zabadala asebehlale kakhulu ku-SADC. Kambe ukuthi baza kuvuma khonokho bonke bolaba-ke abakhokhelayo?
Leyo yindaba okumele ibixoxwa ngayo ngesikhathi sonke. Mbona ngani labo abaqalisa ukukhokhela ngesikhathi sempi yenkululeko abaningi babo bavuma ukuthi hhayi sokudingakala abatsha abangaba lo mbono omutsha abanjalo abangakwanisa ukuvusa amazwe ethu kwenzela ukuthi alingane namanye amazwe angaphetsheya njalo ababe lo mbono omutsha njalo balamandla amatsha okugijima ngembono le emitsha. Mbona ngani wonke umuntu uyakuvuma lokho kodwa indlela okumele kwenzakale ngayo yokuthi kube indlela yokuxoxisana kodwa kube le ndlela yokukhuthaza ukwenzela ukuthi amazwe ethu aqhubekele phambili. Ngoba singekele ukwenza khonokhu iwayini entsha ingeke yangena esitsheni esidala. Mbona ngani siyadabuka singakwanisi ukuqhubekela phambili.
Ye, umongameli Emmerson Mnangagwa-ke lizakhuluma laye njalo ngodaba lolu yini?
Ye, uqakathekile kakhulu. Siyabona ukuthi sokube labanye ama-ofisi ethu enhlanganiso ezizimele zodwa sezihambise izincwadi sicela ukukhulumisana laye. Kuyinto esiyimeleleyo njalo nje ngikhuluma kanje siphathekile ngaleyo ngalolu daba ngoba sibona kuqakathekile ukuthi simbone sikhulumisane laye ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi sivela ngathi njalo sizama ukuthini. Njalo siyakwazi ukuthi abamabandla kade bexoxisana laye njalo labo bezama ngolunye uhlangothi olokusiza ukwenzela ukuthi umumo wethu ukwanise ukuthi usizakale abantu bephansi.